Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 30 kuzibandlela 2025 ngokhiphe stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa izolo ebusuku eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwezizamchina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport.
Kumele baphumele sinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 kanye lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana.
Umanyano wesati kukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Kukhanya kulokuxabana phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengulwe owesifazana osakhulayo njalo batshontshe imali lempahla emavinkilini duzane leMtshabezi Mission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa 67 eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwendizamtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport eWashington DC ebusuku izolo. Indiza zombili zihleza wela emfuleni omkhulu ohlala ugcwele uPotomac, wona olamanzi aphenduke izigaqa ngenxa yamakhaza. Ingozi le yenzakale ntambama izolo njalo abahlengi bathi lanxa behle bagijimela kuleyo ndawo akekho osindileyo. Indiza mtshina ye-American Airlines ebisizahlala e-Ronald Reagan Airport ibithwele abantu abangamachumi ayisithupha lane 64 ivela edolobheni le-Wichita e-Kansas. I-helicopter yona ibithwele amabutho amathathu akade evivinywa. Abahlengi bathi sebethole izidumbu ezingamachumi amathathu 30 njalo basathungata ezinye kulumfula. Umongameli Donald Trump wethule amazwi ngalolu daba wakhalela imuli zalabo ababhubhileyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC unkosikazi Sikhululiwe Bhoboza Sibanda.
Lesi sehlakalo sisethusile kakhulu. Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu kuyindawo idolobha elibaluleke kakhulu kungangokuthi kuyethusa uyazuzwa ukhuqa lamathumbu uyabungasakwazi lokuthi kumbeni sokuyikho lokho okwabo Osama Bin Laden kumbeni yini. Mina kungethuse kakhulu ngizengathatha lamaphilisi ukuthi ngilale. Hayi,
i-airport le uyake uyisebenzise yini?
I-Ronald Reagan siyayisebenzisa kakhulu. Silabantu abaningi abangani ababuyayo sibathatha khona. Lami ngiyayisebenzisa noma singayisebenzisi ukuya phapha kodwa sisiya kwezinye indawo. Kule ndawo lapho esifika khona sihlale kule iparki enkulu siyahamba labantwana siyenza ama-picnic khona. Abantwana besiyabukela indiza ziphapha zihlala. Hayi phela le ndaba leyi, hey, hayi lokhu kuyethusa kakhulu. Hayi siyethukile, njengami ngiyethukile sho.
Bakhona yini obaziyo abathinteke kulingozi?
Akula muntu obekhona phakathi engimaziyo, kodwa ke njengoba ngichilo iWashington DC incane. Nilomfana wami uyasebenza, usebenzela ngaphesheya, udlula khonapho nsuku zonke ehamba ngesitimela esiya eVirginia. Kwaloko phela isitimela sakhona mase sifika laphana eRegan siyabe sesiphezulu, siyabe singahambisi phansi, siyabe sihamba siphezulu. Akuyethusa kakhulu noma nje bekungaso sikhathi sakhe. Phela ikhona enye into eyakuyenzakale uzuzithola ngathiwa uyikhangele noma ungakayiboni. Hayi kunzima shem, kunzima. Kwenzakala into eyenzakala e-backyard yakho khonapho eduze kwakho, indawo oyaziyo, indawo oyijayeleyo. Hayi kuyethusa kakhulu.
Unkosazana sikhululekile Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika eWashington DC. Bekhoqa lo ntukameli inkomo weStudio 7. Umanyano weSadiki ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kule DRC ngesikhathi kukhanya kulokuxokozela phakathi kwamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda. Umhlangano lo uqhutshwa kulandela ukuhlasela ngamandla kwabahlamuki be-March 23 kumbe i-M23 edolobheni leGoma kwele DRC okucatshangelwa ukuba isekelwa ngukagame ophoselane aqatha lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana ye-X ngodaba lolu. Ukagame uthi uRamaphosa kakwazi akwenzayo ngoba kukhanya ngani usekela kakhulu umongameli Felix Tshisekedi empini le. Kodwa uRamaphosa uyakuphika lokhu. UTshisekedi owale ungena umhlangano obuqoqwe ngumongameli William Ruto kubikwa ukuba uthi ele Angola hathi abantu abanjengoRamaphosa yibo bangalulungisa udaba lolu. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhokela umhlangano lo kusasa eHarare ngoba nguye umgcinisihlalo weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomhleli wezindaba uMnumzana Dumisani Muleya weNewsworks.
Kumele baphuwe lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 la kanye lo hulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR, abanye amanye ama-stakeholders afana labo Rwanda, labo Uganda. So into enzima kakhulu, isinqumo sangkhona ngeke sikwazi ukuthi kusiyophuma njani, kodwa esikwaziyo ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe leqembu le M23 lelana abalwisana lalo khona le eMpumalanga yase-DRC.
Yes, siyabona sokulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ubona njani khonoko pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonoko?
South Africa is a regional superpower, so ilama resources, ilamabutho, ile equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC labanye amaqembu abasebenza la ulisa le M23 yona exhaswa yiRwanda. Kodwa ke umongameli weSouth Africa ungena ngohlangothi lwesathi besithi i-M23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa ke umongameli wase Rwanda uMnumzana uPaul Kagame uthi hayibo ngeke linda lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezizalwane zase-DRC laba abe M23 abangamathuthi abaxhasa iqembu le M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba le kumele nje uhulumende wase-DRC nomongameli wakhona uMnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi, labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo lina ngeke linise abantu benu lisebenza nabantu abaqhamuka ngaphandle, abavela ngaphandle labe FDLR laba laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka lwanika-94 babaleka bayangena e-DRC yibo asebesebenza lokhu kubende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona sicela ukuthi uhulumeni wase DRC avume ukuthi izizalo zalaphana ngabantu labana asiyo bantu abavela ngaphansi.
Ye umongameli Emmerson Mnangagwa ke ngamaphitshana ubona ngazani uyadlala zingabani kona.
Hayi yena uzagijima vele ngomzila wesathi baza kuthi hayi impilo nje njengoba isimemetheka kangaka kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Ukuthi isadiki izoxoxisana le UN, i-UN mission leyana, ibonisa lo hulumeni wase DRC, ibonisa lamanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana. Ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe manengi, bazame ukufaka laphana i-logistics ezibe ziningi, bafake ilokuzeni, bafake i-equipment, izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa ke akusoze kusize lutho, ngoba nxa besenza njalo, usho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udabalelwano ikakhulu yona iRwanda.
Lo ngumnumzana Dumisani Muleya, umhleli wezindaba wabathapha izindaba ebulenjini abeNewsWorks esixoxelaye eseHarare.
The Voice of America.
Kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-ZANU-PF osokungenelwe ngabalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Abantu labo bakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi kumele abaphendule phakathi kwensuku ezilithumi ngodaba lolu lokuzanywa ngokuthi kulabanye abafuna eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Salethulela okuningi ngodaba lolu kuhlandla elilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IHamas namhla ikhulule abayisitshiyangalombili yabathumba ngomnyaka ka-2023 kwele Israel. Ele Uganda lithi sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Kulamajaha amathathu acatshengelwa ukuba omunye wabo udlwengule owesifazana osakhulayo, njalo abantu laba batshontshe imali lempahla emavinkilini emautorokisi duzane leMchabezi Mission eMathabeleni South. Amapolisa athi asehlolisisa lolu daba. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule othengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku baze bahlasele kule ndawo lapho batshontsha imali ongaziwayo ukuthi iningi kanganani, bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulume samapholisa eMathabeleni South Province u-Inspector Loveness Mangena uthi sebebotshiwe abanye abantu laba, kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo uthi wadlwengula ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amaziyo wamenza isihluku.
Agcine sekhiphe ingqamu ethi andihleki la wona ngiyakubulelela phezulu khona lapha. Uyikhiphe ingqamu ngabe ithwele ingqamu ithwele erekeni ngekarabhashi. Ikarabhashi yakhe yayiseriyo esara phezulu kwapana angikwazi ukuthi bayithathe.
Kuthi ezinye sigelekeqe sidlomula osakhulayo lo abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi Jenny Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangana nayo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Ngezwa ngifonelwa ngumakhelwane we-shop yami engifonele ethi vuka vuka kathi umsindo ngale ngemuva uzwa yini kobuhali. Sibuhlungu ngoba kunjenje esikufisa ukuthi izakhamizi sibambanene. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukelwe sihlanganeni. Ngingathi ngingafona ngithi baba lapha sokunje kungabuyi. Ngangcono ubuye lawe bakubulale nxa kuvele kufika.
Ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi.
Babecela i-change ivele bengazange bathenga. Bethi bachichenge. So ngandoke mbanike imali ngoba babe khipha ingqamo omunye akhipha ihloko. Bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha. Nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo, baqala ukutshaya amawindi. basuka bebody shop yonke bejikijela izidina phakathi ukuthi sesathina nje vele zabantu kwakunjani.
Ukazana sikhunjiwe Mpofu uthengisa kwelinye njalo ivenkile laye bamethusele wagcina ebanika imali lempahla.
Sebeceda kuthatha ngale imali babuya baqalisa lapha bachaya ngezidina. Ngavuka ngaqala ngazithulela ngangahlaba inkosi ngazitsheda usoze bekwanise ukuvula. Bachaya amawindi bathe beqa ukuchaya amawindi bachaya umnyango. Bawuchaya kaninginingi waze wavulela. Bangena bethwele ingqalo lamahlolo. Bethi bangibulala bafuna imali.
Amasela la angenelala abantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo. Umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamthaya bamthathela impahla zakhe.
Nginje mina ngikhuluma imali ngingenelo ngebhembe ekhaya. Ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabe ezi-10 off ngaya reporter eGwanda emapholiseni. Amapholisa bathi siyalandela. Kwahlala 2 weeks yonke bethe siyalandela bengabuyanga.
Umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulisana lesigeleke eqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhathana.
Bayabuyela bethu ezikhali. Ntambami langayitshona. Kwafika abantwana nje ubona izitori ukuthi kunjani. Nokuthi kwenzakaleni, nokuthi kunjani onke lapha. Iminyango yotshayo yavulwa.
Umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengela chance. Bahle bathaya luvalani besiloko njengombazi umuntu ezele isigebela. Bahle behlule ukuthi benzeni. Ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe. Inkamba zikhatshana. Ungathi uyalapha kuthethi kuhambe emathendele. Emathendele akhona kulo mango.
Elinye njalo ipolisa lesigaba salindawo unkosikazi Seleliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza intsha iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala.
Ivalwe intengo kuthengiswe wani utshwala obudala esibaziyo obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uzakwanisa ukuthenga istraight sotshwala. Injengo kayivalwe sisiwonela obaba yasiwonela abantwana imizi ayisekho ichithekile nxa injengo.
Umera Mzimoyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekhathele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza izakhamizi eTshontsha. Ngimela eStudio 7 ngisemtshabezi eMathelan South Province, igama lami nguEzachiza Sibanda.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Zimbabwe.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebefundiswa ukuthela umthelo we-tax wethulwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Dorcas Mkhasa okunhlanganiswe eBulawayo Vendors and Traders Association.
Singathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umnyaka ka-2025 but siwuqalise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council. As we agreed ukuthi khona sifuna ukulokuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo, abantu basebenza besebenzisa ibhayelo besenza izinto ezisemthethweni. Although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale tax. So thina ezi ama-group ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani. Umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax ini njani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonokho nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo? Kodwa uzithengisela amamengo akho, amakhabishi lokunye, kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayasitshela bathi as long usungene kubhizinis i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga waswela i-profit, kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo. So you record ukuthi nil return. I-government yakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo ukuthi uphunga uthula wena usithi ngusomabhizinis. But nxa ungubhizinis ulithi khona lokhu, ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola ku-government ngoba imali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hhayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi lawe usulelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha beunder maybe city council ngithi for example abaphiwa amabhenzi city council ukuthi kugcina ubhadale presumptive tax. I-presumptive tax indle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or awubanga ne-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini. But nxa uzinikele wena ngokwakho wa-register and ukuregister kuzimra it's just free. You just log in your lokuzen your ID number, then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo. Nxa utholile nawe sufila ke ifomu yokuthi hayi this month ngitholile lami kwi-profit kwemalini kwe-10 cents. Ku-10 cents liyana sebekukhalkulatele ukuthi hhayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents kumbeni yimalini. Iyancedisa and futhi kuyenza kube kulula ngoba ukwenza kodali nxa ukwanisele ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebeli abantu bezimla bengayehla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu bone ngathi kuzaba notshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.
Lo nkosikazi Dorcas Mkasa okuhlanganiswe eBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Namhlanje kuhlanda lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba olusegudwini kubandla leZANU-PF abanye besithi kufanele kuguqulwe isekelo sombuso. Umongameli Emmerson Mnangagwa kwabuse kuze kufike umnyaka ka-2030 njalo abanye bekuphikisa lokhu. Sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa ikumpi yenkululeko ekuZipra njalo owayekubutho leZimbabwe National Army endaweni lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube okudalele Central Committee le-Politburo kubandla leZANU-PF. Kodwa lapha ukhuluma ezimele baxoxa lo Sithandekile Mhlanga njalo uNcube usungula ingxoxo.
Thina njengeZANU-PF sesibophile isibopho lesi ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ukugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ngubaba uMkhandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMnangagwa afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Singafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ngxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi iZANU-PF ile-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkhandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise ukutho lokho umbono wakhe.
Nanso indaba mnumzana Mkhandla,
i-constitution abathi bangayi-amenda verify but ake sikhangeleni ukuthi ama-constitutions osuke mayeleni ngobathi uMugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileni njini bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. So kuvalwa amakhampani okay bavala kuvalwa yonke into kuvalwa nentantelo yona bekutantela izitridi sizayisela njengoba vele igwaqa khona singama-depot yikho sisithi upresident at war veteran level is already dead because the vice president will take over ngakam 2028 president has to take over. Thina kasisoze siyamtlela give him orders ukuthi we are now turning left or about ten we are turning right we go forward you march forward because if I'm telling thina vice president that is our policy to give order. Being a vice president who is a war veteran to deputize you, then even said, you have a local facility in the Antec and in this corner, it is already feeling and the women who are you. Let me start that. We must correct that and then she loses the very engineer. I should just try to start in Zima. Akula mali lapha yona ukuthiwa yiziki yona leyo ungayibona nje iphethwe ngumuntu ungathi uyibambe nawe igijime enyangeni ukuthi yiyo yini eyikhona yona leyo kude yisekhi leyo ngoba uyakuthuthane kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalibambanga iphepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona labo kuthiwa ngama-ovesi labo bebeyibo abathatha i-button stick bebesebekhokhelela betshengisa abaluthini ababekulela bekhokhisini ngoba nama-politicians iyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayinela asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi.
Mnumzana Ncube, uyavuma yini ukuthi uMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Babesuka siphambanelo wabumkhandla thina njengezanupf njengephathi u-vice president bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu lama-o-veteran siyabahlonipha kakhulu sihlangene sibonisane babesicoco esikhulu ebandleni lokho kukuthi indubo esihlangana lazo ye zikhona kodwa akusho ukuthi zibangelwa ngumuntu munye siphuma kathesi ku-drought elizima kakhulu siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubabumnangaba njalo la eyi-war veteran yikho sinjengephathi kaye phambili ukusuke ukufika u-2030 kodwa akutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanup f yena lowo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pela simkampenele sonke sibambele lama-war veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela.
Ungasigqibela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani.
Look at i-issue yelifoni yakhe kimihle kumbuvelekana abantu abasekelayo asikwazi usukhangela kuvethiwa abantu labama-exgenis nalaba abantu abangazenge bethele laba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphi ngaphi abanalaba abathrena khona lapha lokhali at home but lakhathesi izinigazethi yangkhona it is not there esizesishasika ezinyanga abaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and besayini ukuthi khona things are not good on the ground. As a result, let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there. Kuma elections lazabula. So that abantu bebe lokholo lokuzindalelizwe la. Lapha abaholona khona kuphangisa ukulungiswa. That's what we are looking for.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZebra ubexoxa endawonye lomnumzana Makenzi Ncube okunkundla ye-Central Committee le-Politburo kubandla le-ZANU-PF kodwa bekhuluma ezimele bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Amasotsha lakahambe kube DRC livukele umsebenzi ovukile sisibaqhathwayo vele umsebenzi kabawazi bahlezi bekhathela abantu izimali bahlezi bebulala abantu abangenacala uvukile umsebenzi e-DRC la ababathathe bonke behambe bengabuyi khatheleke lamasela la uhambe emfuleni kumayitenkwe lapho bathona bedlele emahlahleni khonapha uyathi usahambe qhamuka begijima sengathi izilwalo ezigijimisa inkomo uyibo begijimisa abantu befuna ukuthathela abantu imali bagcwele kumayitenkwe bathona belile lapho.
Studio 7, linjani basakazi bethu abahle, siyabonga ngokusinikeza izindaba imihla nemihla. Singayini ngaphandle kwenu. Igazi liyachitheka umhlaba wonke, kuyaliwa hayi kancane. Izimpi sibe singazazi kodwa siyazibona manje okwenzakala ngaphe DRC kubuhlungu, kodwa sibuye sithi abantu laba bafuna okungokwabo. Into yabo ifana ncamatshi nento yethu singumthwakazi.
Sabingelela, sabonga Studio 7. Ngithanda ukuphola nje kancane ngendaba yase-America uPresident lo Donald Trump ukuthi zonke zothathwa ngoDonald Trump lalezo sezithethe azitshengisele ukuthi engaba kwazi ukuqola umhlaba nje we-America kungama-superpowers kumele agade umhlaba wonke. And la wonke laba abasupport Donald Trump ngithi maye kufana laba abasupport uMnangagwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Hayike isikhathi savumi lamhlanje siqhube lapha uhlelo lwethu, kodwa ke lilalele i-live doc yalandela ngesikhathana esilandelayo. Ngolibalisa kwamanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.